Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 1 kunhlolanja 2018 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le NPP unkosikazi Joyce Mujuru uchayo ekabuhlungu namhla kanye labasekeli bebandla lakhe bechaywa ngamalunga ezanu PF eHarare Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli weMDCT umnumzana Elias Mutsuri usola umanisipala amapolisa labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke udlakela eHarare namuhla umkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru kanye labasekeli bakhe babhaxabulwa kabuhlungu ngabasekeli bebandla leZanu PF. Umjuri labasekeli bakhe baze bayelatshwa esibhedlela belamanxeba abanye besopha kabuhlungu. Umjuro utshele iStudio 7 ukuthi ubesenza umhlangano labasekeli bakhe beze behlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli se-NPP umnumzana Methuseli Moyo usole kakhulu isehlakalo lesi.
Isehlakalo lesi yinto edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyizani kayitshintshi amabala ayo besingakhangelelanga thina ukuthi ngo-2018 zokuthiwa sokulombuso omutsha kungaba loludlame olunje kodwa kuyatshengisa ukuthi izanu umnani kagwayi kakhulu ngamasotsha la amfake embusweni abusa nabo bajonge udlakela kuyasidinisa kakhulu lokho thina njengebandla le-NPP le-coalition ye-PRC
Umujuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu kodlakela lolu ngamasotsha elithini ngalokho
kusegcekeni ukuthi akunamuntu ongumsivilieni ongasuka echaya abantu bezenzela nje ipolitiki kuvele kuhlala kunjalo abantu abachaya abantu ngabantu besisotsha abayabe besetshenziswa izanu akusephuthi lokho ngamasotsha yiwo angule asebuhle
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli bezanu PF na kuyiwa kukhetho. Yena wathi uyalusola udlakela kodwa wathi izigelekeqe ezingenza udlakela lapha lalapha akazisoze ziswelakala. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elithumi kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo sodlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi uMnangagwa uvele unjalo uyathanda ukukhuluma ezigeza entweni ayenzileyo kusukela nge-background uzokwela lamuhla akunanto ayivumayo nxa ekhuluma esisho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abathumayo abazokwenza udlakela.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje uMongameli Robert Mugabe ubikwa ekhala ngokuthi selokhe wagenqulwa embusweni libutho abangane bakhe lezihlobo zakhe kabasamnaki. Uthi vele kabasabonakali. Lokhu kuvezwe emsakazweni weStudio 7 lamhlanje ngumkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru yena ohlanganelo Mugabe endlini yakhe ngolwesibili. Umtjuru uthi utshayelwe ucingo ngumgabe emema ukuthi aze embona endlini yakhe. Kulapho ke afika wamtshela khona ngalokhu, wasemtshela njalo ukuthi waqilwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe, yikho ke ukuba khipha kwakhe ukumkhipha kwabo embusweni. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission okhethwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa, uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje, wathembisa ukuqhuba ukhetho ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Kubika uMavis Gama.
UJustice Chigumba ufungiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini owenzelwe esigodlweni sakhe seState House eHarare. UJustice Chigumba uhle waveza ukuba ukhetho luzoqhutshwa uNhlangula engakafiki. Ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokugcotshwa kwakhe, uChigumba uthembise ukuba uzoqhuba umsebenzi wakhe elandela isekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lwenziwe nini ukhetho luka-2018. Wengeza ethi iZEC izoqhubeka ikhulumisana laba mabandla ezombusazwe aphikisayo wona akhala ngokungaphathwa kuhle.
I'm sure those are issues that the commission will look into, because as you know, in terms of
lokho ngokunye okuzahlolisiswa ikhomishini yethu, kumele luqhutshwe ukhetho kulandelwa isisekelo sombuso inyanga kaNhlangula ingakedluli. Amasango ekhomishini avulekile, sizimisele ukuxoxisana lamabandla wonke ezombusazwe, njalo sizaqhubeka sixoxisana njengabantu beZimbabwe.
Abakhulumisane lalumsakazo bathi lanxa belijabulela inyathelo lithethwe ngumnangagwa ukukhetha uChigumba ethatha isikhundla esachiwa nguJustice Rita Makarau, kungekho okutsha azokwenza ngoba ezolandela izifiso zomkhethileyo. Umnumzana Bekezela Gumbo yingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Kodwa kunzima ukuthi sithi thina ingasinika ama-election a free and fair lumama ngenxa yokuthi singazwisisanga ukuthi uRita Makarau yena vele waritaya kanjani, ngoba uRita Makarau angazange ekhulume ukuthi uzaritaya nje kusukukliya ukuthi karitaya ngokuthatha. So mase siba lomnako siappointa lo omunye olandelayo, abantu bazabelieve ukuthi usedinga umuntu ozasebenza ngendlela yena uMnangagwa ufuna ngayo. So ukuthi futhi sibekwazi ukuthi uMnangagwa ufuna ukuthi esebenze ukuthi kube free and fair, kumbe ufuna ukuthi esebenze ukuthi ekhabele ibhore ekholeni lakhe, angeke sibekwazi, still not clear. Ngoba uMnangagwa futhi ufuna ukuthi kube free and fair election. Imeaning ye free and fair election yakho uMnangagwa yes, ikhayela ukuthi umama lo umappointe kwazi uzayenza naleyo free and fair election.
UGumbo uvumelana lombono othi kumele kube ngezimeleyo linhlanganiso yeZEC ukuze iqhube umsebenzi ngemfanelo.
Ya khona kunjalo, wonke umuntu uMnangagwa umexpect ukuthi ekhulume khonoko, and wonke umuntu uma ephiwe umsebenzi ngupresident umele etsho njalo ukuthi uzayenza khonoko uMnangagwa okutshoyo uma esithi free and fair. Upresident uma engathi free and fair, as long as iZEC ingazimelanga yodwa, idependayo kuma-appointments kapresident, it means iZEC izayenza i-free and fair naleyo etshiwo upresident. So ngiyakwazi ukuthi i-free and fair ingabe ingaso-free and fair wena oyijoyo, kodwa upresident ngathi yiyo le i-free and fair engiyitshoyo, wena o-appointiwe kumele wenze lokho, ngoba kunjani urisponda kupresident ungeu-appointayo. Umama lo u-appointiwe kangeke yenze lutho oluphikisana nopresident, kumbe ongaluphiwanga i-government ukuthi elwenze.
UJustice Chigumba uthatha isikhundla esichiywe nguJustice Rita Makarau, yena ochiye umsebenzi ekususweni embusweni kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnangagwa uthetheleli thuba ukugcoba ngokusemthethweni amalunga e-commission ezobona ngezomhlabathi emadolobheni, e-State Land Commission, akhethwe nyakenye kodwa yelindele ukufungiswa ukuqala umsebenzi. Amalunga akule commission ekhokelwa nguJustice Tendai Uchena njengomgcinisihlalo wayo abalisa uHitha Chingono, Tarisai Mutangi, Andrew Mlalazi, Petronella Msarurwa, Steven Chakaipa, Lovimba Inyemba. Ngimbele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukhetho olukhululekileyo luloyiswa ngabantu abanengi eZimbabwe njalo amazwi kaJustice Chigumba afake ithemba ebantwini abanengi. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngawo.
Ngamazwi amahle kakhulu nxa ngabe ezawalandela ngokuba into enkulu yikuthi alandele isisekelo sombuso asilandele njengoba sinjalo. Konke kufunwa yisisekelo sombuso ukuthi bonke abafuna ukuvota barejiste kungavinjelwanga, bonke abafuna ukuvota bavote kungavinjelwanga, angasekeli iqembu a-announce ama-results wona la iwaphumileyo ngokuvota kwabantu. Akulanto enzima, kukhona lokhu kuyathembisa ke nxa ezinikele kulokho sisilindele ukuthi enze.
Kukhona yini Ncube mhlawumbe obe kungahanjiswa kuhle ngomgcini sihlalo osanda phuma uJustice Makarau ongaxwayisa ngakho uJustice Chigumba ukuba na engakulokothi?
Urita Makarau uzakhumbula ukuthi wakwaba sephalamende ngaphansi kweqembu leZANU-PF. Kwakuvele kulokucabangela ukuthi mhlawumbe angabe lokhu elozwelo ezwelana leZANU-PF. Ngakho-ke lo kumele abekhathana leZANU-PF, abekhathana le-NCC, abekhathana leZAPU, abekhathana la wonke amaqembu okubusa. Asikho ukuthi kuthiwa kasuke kuzana ku-NCC, vele kangabi le qembu alisekelayo. Kuqakathekile ukuthi kubonakale kunjalo, enze kanjalo, aphile kanjalo, aphilizwe ithemba lokuthi indlela ukhetho olubekwe ngakhona isisekelo sombuso uzalandela lunjalo, alandele umthetho angakhonjelwa ngabantu kwenye indawo.
Bakhona Ncube abanye abathi uChigumba ubengalungelanga ukuba kulesi sikhundla, abafana lo baba uDavid Coulthard yena othi uChigumba wake wetheswa icala lenkohlakalo ukungethembeki i-corruption lanxa nje engazange aye emthethwandaba wathonisiswa phezu kwalolu daba. UCoulthard uthi ngalokho ubengamelanga abe kulesi sikhundla, ungathini ngalokho?
Ngazonke singaya ngokuthi umuntu kwetheswa icala namapholisa kumbe inhlanganiso ethize sokumele alahlwe, angiboni ukuthi kuyindlela enhle yokusebenza. Kodwa muhle ke umbono wakhe laye uDavid Coulthard, kodwa umuntu kumele kuphela alahlwe ngoba esegwetshiwe inkantolo. Nxa engagwetshwanga inkantolo kakabi le cala kuthiwa yi-presumption of innocence ngesikhiwa.
Umnumzana efidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elias Mutsuri namhla usole kakhulu umansipala weHarare amapholisa kanye labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Kubika uMavis Gama.
Ukuthukuthela abaphila ngokuthengisa laba emhlanganweni abawungene lo wake waba ngumeya weHarare osengomunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT uMzuri enkonzweni e-Anglican Cathedral eHarare. Esethula umbiko wakhe uMzuri uthi abaphila ngokuthengisa kakumelanga bahlukunyezwe ngoba bengakhethanga ukuba kulumsebenzi kodwa befuqwa yisimo somnotho.
And I expect ukuthi mothuma ama-municipal police kunodzingirira abantu. We don't want to go to municipal police. Muchiwa vumira kuti vanodzingirira vanhu. Toda kuti vandotaura zveorder mustreet.
Asi kukhangeleli lokho kuba lithumi amapolisa kamansipala ukuxotshanisana labantu. Kasifuni ukuzwa kuthiwa livumela amapolisa kamansipala ukuxotshanisana labantu. Sifuna ukuthi bayelungisisa izinto, kasibafuni thina. Nxa kungaba kubutho sisabakhumbuza ukuthi lingakhohlwa ukuba salisiza ngesikhathi lithatha umbuso ngamandla. Kungayisikho ukuthi safola ezitaladeni mhlaka 18 Lwezi, ngabe kathesi sikhuluma okunye. Kapasisize lathi ukuthi labo nabo bathole iholo mabasisize ukuthi umuntu wonke odubekayo athole ukuziphilisa leli lizwe lilenotho eningi engenza wonke umuntu aphile ngendlela
omunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela emzini weGlenview umnumzana Dumiso Sibanda uthi akukutsha okukhulunywayo lanxa kungasiza nxa kungalandelwa
ya namhlanje ukukhulunywa into ezili kwansi ukuthi zinceda ama vendors but into e problem ekhona ukuthi izinto ziyakhulunywa just uphom ukuthula kube njalo so you'll find ukuthi impend ema vendors singaselana faith the leadership especially my councillors ngingaza ke simele khona ukuthi sadla lokho esithiwa hayo ayi council iyajwayelwa yini ukuhulumende ihulumende ngabantu and abantu yiyama vendors as we can say now ama vendors wonke ase abantu bonke abahlezi lapha eTown ngama vendors abantu abathengisayo abanye bathengisa izimali abanye bathengisa all is vendor so I council ngokwayo iyakwazi ukupromisa on that so bona ngwaba le masipha le ama powers abo omele boka exercise even though igovernment yona ingwayo ilamasila ama powers I know ukuthi ukusebenza umbe ipolice umbe whatever ipolice is not supposed to be there
esola ukusetshenziswa kwamasocha uSibanda lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa njengaye
amasocha akhona ukuthi defend ilizwe defend abantu defend ama vendors not ukuthi harass ama vendors amapolisa ama municipal police even ama police ungahlisa ukuthi ayifanda ama police ayiwo umethe defend abantu abuye efuna ukugijimisa abantu bachiye izinto eziqhathe kule some people ayakwazi ukuthi umuntu egcotshwe imota etegcotshwe imota if you call the police they don't come bathatha isikhathi esithi bengabuyi but ungabatshela ukuthi kula mavenda umethe be trade direct ukuthi bekhipha ama vendor they come very fast of which so ama vendors they are people and the majority ekhona eZimbabwe and sonke sithengisa nje ukube ngilapha because khathe senduza imali eningi ngothi mina
lanxa eyamukele ngenjabulo inkulumo kaMzuri yokuthi abameli bezigaba lamakansila kumele baqhube imihlangano sikhathi sonke yokubonisana ngendaba ezinje njengalokho okuthiwo isisekelo sombuso uSibanda uthi yikhona bezobona okuzokwenziwa
ngisho kalutshwane yikho upresident eqalisa ukuthi ezama ukuthi ehlanganisa ama-vendors lana amakansilas ngoba mina ngi-expect ukuthi ama-councillors kumele ukuthi ebe lama-series of meetings ama-vendors endaweni lapho abahlala khona besize izikhalazo zama-vendors bephuma lama-solutions ama-solutions abe khona ulungisisa izinto zakhona ngoba kathi sikunje ka sihlangene kunje lamanye ama-councillors sokuphelile engxisi okunje but we know ukuthi under upresident u-acting president we-MDC Elias Mzulu I know umuntu oke waba khona kulokuzani ku-position enaleyo I think he has got people at heart he will do something for that
oze emele umeya weHarare ukansila Garrison Mandere utshelela umhlangano ukuba umunicipala uyaziqakathekisa zonke izakhamizi zaseHarare ngokufanayo engabandlululi inkinga ekhona ethi ngezinye zezisebenzi zikamunicipala ezihlanganisa umsebenzi lendaba zombusazwe uMandere uthi njengomunicipala kabafuni ukubona abaphila ngokuthengisa behlukunyezwa kodwa udubo lusuka ludalwe ngabebandla elezanu PF ababambanisana lezinye izisebenzi ukwenza eminye imisebenzi engekho emthethweni
dambudziko riripo ndofunga ndoti ndambotaura kuti some of these things
udubo yikuba ezinye zalenzi zinto zenziwa kulandelwa ezombusazwe kukhona ukuyabe kusenzakala kukhangelwa uhlangothi kwezembusazwe ungakhangela leyo mkambo yeCopacabana kanye leyinye leyo kumele ngabe kayikho kodwa lokhu kungalandelwa lokhu isimanga yokuthi kungaba ngabe MTC yabenza intando yabo awuthatha isikhathi ukubaxotsha nezinye zenkinga esibhekana lazo njengomunicipala lapho siqhuba umsebenzi
uMzuri uthetheleli thuba uxwayisa omunicipala elizweni lonke ukuba balungisise wonke ukhalazwa ngabaphila ngokuthengisa wengeza ethi labo abakulumsebenzi kumele basebenzelane lomunicipala ukubona ukuba lapho abathengisela khona kuhlanzekile kube ngumthwalo wabo labo ukubona ukuthi amadolobha alondolozwa ehlanzekile ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane efana lesihudo sekholera njengalokho okwehlele iChegudu uMzuri uthi akumelanga bavume ukususwa ezitaladeni lapho abathengisela khona kungaba ngumunicipala amapolisa loba amasosha uhulumende aze alungisise isimo somnotho inguquko oqobo uMzuri ethi izolethwa ikukhetha inkokheli ngokuhlakanipha kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa lonyaka wakutaza umanispala weHarare uMzuri ukuba avule izambuzi edolobheni esetshenziswa nguZulu ngoba esethwala qatha nxa esefuna ukusebenzisa leyo ndlu encane njengoba sezihlala zivaliwe isikhathi sonke osekubangele ubuchapha abantu sebequtha ndawana yonke. Lamazwi kaMzuri ajatshulelwe ngabangene lumhlangano e-Anglican Cathedral Hall. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhethwa kuka-Justice Priscilla Chikumba ukuthi abe ngumgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene ecingweni, lingene emsakazweni le sibe imbono yenu. Ukubhacabulwa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe ngamalunga ezanu-PF namuhla kuza lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ethembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngokukhululekileyo. Ukuhlaziya isehlakalo lesi sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule kanye lesiphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ugawule usungula lingxoxo.
Ngizathanda ukuthi ngithi ungameli kuyadanisa kakhulu ukuthi kube lesahlakalo esinjengalesi silungiselela ukhetho. Umongameli sekhulumile phambilini ukuthi ukhetho lolu lumele be lungabi lodlakela, kube lukhetho olwahlukileyo kuzo zonke iinketho esikhetha abalasa. Umongameli uMnangagwa udinga ukulungisa ilizwe lihlale ngokuthula. Kodwa ke kuyadanisa ukuthi mina ngeke ngitsho ngithi mina okwenzileyo abakwenzileyo ngabezanu PF kumbe ngabantu ukuthi sokuloku kuganga okuningi abantu abangabe ukuthi bangcolise nje uhlelo lukamongameli oluhle bengena nje ngezandla zabo ezingcolileyo besenza nje okusetshenziswa ngabanye abantu abathile ikakhulu khonoko singathi sokukhangela sithi mhlawumbe kuvelela kuzanu-PF kanti kulabanye abantu abadangileyo nje abalolu hlelo lwabo olunye olokuganga abajonge ukuthi baveze nje ukungcolisa noba silungiselela ukhetho lolo bathambanisa inhlelo eziningi ukuthi hhayi ukhetho soze lube free and fair, soze lube luhle, lube nalokhu lalokhu. Bekhetha nje ukuthi bangcolise nje into yonke. Ngibona ngani kule sandla sokuganga khonapho entweni naleyo.
Indaba babu Ndlovu.
Ingweka ithinti amabala ayo. Amanzi kakhohlwa lapha ahamba khona. Izulu njengoba lisina lamhlanje azakudeleza ngendlela avele edele ukuhamba ngawo. Sisitsho ukuthi ibandla lezanu-PF ngeleropa umsebenzi wabo wokutshaya abantu bekungamangalisa ukuthi size siyefika kukhetho kungela bantu abatshayiweyo. Kungaba yisemanga esikhulu sinalesi besingethuka inkomo ibingazala umuntu komhlahlandlela. Ukusebenza kwabo bezanu-PF kusukela ke ngesikhathi sayo yifonyo 1963 siyakwazi ukuthi kuyatshaya abantu, kuyabulawa abantu, kuyanyamalalisa abantu. Bekusenziwa-ke umgabe njengoba sephumileke sekungena uMnangagwa. UMnangagwa-ke besicabanga ukuthi uzafika kuyatshintshe. Ngomlomo siyamuzwayo ikhuluma ukuthi i-violence kayifuni kuyinto enhle, kodwa-ke abakwenzayo-ke ku-ground nalokhu akukhulumayo kuthiyene. Uyathembisa kuphela, kodwa-ke kungabi lo tshintsho olukhona. Njalo-ke akusethuthi ngoba yikho ukusebenza kwayizanu, yikho ukutonka kwaro igaro lakhona lona lelo ukuthi abantu bazabe besichaywa. Into edanisayo kakhulu njalo-ke bathewe izanu-PF siyakwazi thina ukuthi yindlela-ke abethathela ngayo abantu-ke. Uzabe umongameli wabo ephozisa uMnangagwa ethi hhayi efuna ukuthula, kodwa-ke sithi sa efuna lo muntu osasazele umuntu ngenja ethi sa futhek saka imlumi aphinde athi futhek ingane uyayiphuza kodwa ekwazi ukuthi njakhe ufuna ukuluma umuntu. Ukwenza kwezanu-PF lokho akwethusi kakumangalisi, lokungamangalisa nga kulokuthula nga abantu kabathayo.
Baba Gawule akhuluma uNdlovu ukuthi ingwe kayitshintsha amabala.
Ngiyabuzwa sibili kakhulu ngameli ubabazala uyakhuluma la ye. Kodwa-ke kodwa mina into engingayitho yukuthi asivumeni ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyatshintsha njalo abantu bekhuluma bayatshiyana kwenza. Kodwa ngithanda ukuthi ngikutsho yukuthi la mabandla nala aphikisayo aselokuganga okokuthi kwesinye isikhathi bayenze ezinye izinto ezivamele ukuthi baphumela lokho abakufunayo. kwese kuba sokubafanela kona ukuthi kwese isikhathi bese kuthi hayi ukhetho lolu azovelwe friend friend ngenxa ukuthi bona ingxamhla umba bakalungiseleli ukuthi bayekhethweni bese befuna ukuthi baqatshe ngomuntu umuntu ukuqatha ngomuntu abuze kwaba kwaba kuhle ngoba uzabukhanya egcekeni ukuthi ukhona ukodwa ukuqatshile mina into engayitsho ukuthi ngithi mina angali ukuthi kwenzakale njani futhi kusesemasinya akudingisiswe kucubungula isisuse kushe ukuthi ucwayisiswe amapholisa enza umsebenzi wayo kuyakala ukuthi kanti vele kubangelwe yini ukuthi kuze kube lodlakela lolono ngobani kacaba ngemva kwalo ngobani njalo nxa kukhona abantu abanesandla yiko noma ngiwayiphi libanda bajeziswe ngendlela eqondileyo kodwa angikubalekeli ukuthi noma ngibane ngakwenza udlame engaba khona abanye abantu abavele lokuzanipiyefa kwenziwe khona kodwa angilaqiniso lapho ukuthi kwenzakele sibili kodwa ngendlela engibuzwa ngayo likubala hayi ngithi mina kodwa ngicabangele ukuthi kungaba nesandla sokuganga lithize
uyathi ugawule Ndlovu uthi kungaba ngubani mhlawumbe abamabandla aphikisayo lani selingaba liphathekile ngenjongo yokuzama ukuphambanisa ukhetho
hayi lokho neke kwenzakale uyakwazi umthonyana wami ukuthi hayi neke kwenzakale lokho kina kwe kumabandla aphikisayo kathethe esibhizi ngakho ngikukhuthaza abantwana bezimbabwe ukuthi baregister esibhizi ngakho ikukhulumisana singamabandla aphikisayo ukuthi sibe le grand coalition sonke sibe ngaphansi kwe-MDC alliance stakeholders sibambene yikho-ke hathi ngeke sithane ngapho sikhombisana kakwenzakali khona lokho
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-PDP ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule owezanu-PF amazwi aveza imbono karhulumente wemelika
Umnumzana John Sullivan, umsekeli womphathintambo wehlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqinisa ubudlelwano lele-Iraq kwezenotho lezamasiko. USullivan uthi kuyabukeka okwenziwa kwele-Iraq lapho abantu lebutho abalwisana khona ngamandla wonke lamalucaja awe-ISIS. Uncome njalo lamazwe akumanyano webutho le-Global Coalition alwisana le-ISIS. Uthe owakusenziwa ngamalecaja la lokhu kuzondise abantu abaningi kwele Iraq. USullivan uthe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakwele Iraq babambane ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla wonke lamalecaja la. Uqonqosele ukuthi kumele kube lobudlelwano obuphakeme phakathi kwelizwe le-Iraq labasekela uhulumende kwesabelo zabantu bohlobo lwesiKurd. USullivan uphinde wathi ilizwe lakhe lisekela uhulumende ogoqela ilizwe lonke olakho ukuphumelela abeseguqula impilo yabantu bonke kwele Iraq. Uthe ilizwe leMelika lizimisele ukunceda labo abakhahlanyezwa ngamalecaja awe-ISIS njalo lokuthuthukisa inkolo zabantu ezijiyeneyo. Ilizwe leMelika kusukela ngomnyaka ka-2014 selinike ele Iraq amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion yokunceda abantu abakhahlanyezwa ngamalucaja awe-ISIS. Ilizwe leli lithi likhangelele ukuthi wenziwe ukhetho olubalulekileyo kwele Iraq.
Siyabonga Gibbs. Uzulu wemagwegwe kobulawayo usele ebambe owangaphansi namhla ngemva kokuba omunye undoda olisotsha edubule wabulala umkakhe kanye lezihlobo zakhe ezimbili. Undoda la ubikwa ebehlome nge-AK-47 njalo uzame ukubulala umntanakhe oleminyaka emine wazama njalo ukuzibulala kodwa wehluleka. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo kanye lomntanakhe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umkokheli webandla le-National People's Party, unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe batshaywe kabuhlungu ngabasekeli bezanu-PF eHarare namuhla. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha ufungiswa ukuqala umsebenzi. Njalo umongameli Mgabe uthi sebalekelwe ngabangane lezihlobo olivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyal Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.